Ukuthuthuka kwendawo kakudingi ukuthi kuze kuthiwe kulo mcimbi kumbe umdlalo owenkululeko. Akudingi lokho, kudinga ukuthi nsuku zonke kusisa ilanga kusebusuku kunini uhulumende abone ukuthi ulungisa uyaphucula izindawo uzenza zibe ngendlela eqondile. Kambe kunje kuthi ukuthi enkayi sokumele ukuthi size sibe lomgwaqo, kumele kube kuthiwe kule independence ezafakwa khona. Njalo independence yobe isenzakala kanye ngomnyaka, kuthi ukuthi ngalelo viki okuzathwa kule independence kumele kungathiwa kulungisa umgwaqo. Sikubona kuyinto engasebenziyo leyo, nguhulumende nje ocatsha ngomunye owehlulekayo ukwenza umsebenzi kodwa angavumi ukuthi uyehluleka. Akusebenzi lokho, kuyinto lokho.
Indawo yeBuyera lapho okuchitshelwa khona lomkhosi lonyaka ngeyinye yendawo ebezikhangelane lomkhuhlane wekholera ongakapheli. Ubona sengathi lokho akusoze kufake abantu engozini na?
Lokho vele kumgceke ukuthi kuzabafaka engozini, kuyatshengisa futhi ukuthi uhulumende ufuna kunguye. Ngabe ngabantu abathe hayi sifuna ukuthi senze umdlalo wethu la, ubeza ngenela athi hayi alivunyelwa ngoba kule kholera. Vele uhulumende uye kuyabonisa lokuthi abantu akalandaba lawo, impila kahle yabo akalandaba lawo. Ngoba ikholera leyo ungayikhangela vele ukuthi ibe khona amanzi kawakho inangcolile. Ngumlando kahulumende vele konke kono.
Udubo lwamanzi sibona liqhubekela phambili koBulawayo kanye laseHarare, kodwa uhulumende sithuza kwemba imigodi efika 24 eBuhera njengendlela yokulungiselela umkhosi we-Independence Day. Lo likubona njani lo?
Lo phela nguhulumende vele ohlangothi, akumangalisi nxa engathi uzagebha eBuhera iBulawayo engalandaba la, ngoba nguhulumende obusa owezanu okhangele ukuthi izanu ivotelwe na. Lapho kuvotelwe khona izanu yikho lapho kuthiwa izinto kazi okufaka khona ama resources. So thina ke siyi Freedom Alliance akusimangalisi lokho, ngoba vele yikho esikukhangelele. Uyabona umuntu oxhwalileyo nxa esenza ukuxhwala awumangali. Umangala mhlawumbe umbona engathi wenza into enhle ukuthi kanti namhlanje kutsho ukuthi ungenwe ngumoya owesonto yini.